atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 30 kuLwezi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali omnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa lokubuthaniswa kwemali ngokhulumende ole national budget emnyaka ozayo ka 2024 olubiza i-58.2 trillion. Umanyano we-United Nations uthi lonyaka ilinganga lichise ukwedlula eminye yonke iminyaka embalini yomhlaba. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International ithi kumele leZimbabwe likhulule umnumzana Job Sikhala osevalele emelele ukuthoniswa okweminyaka phose emibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa lokubuthaniswa kwemali ngohulumende ole national budget eyomnyaka ozayo oka 2024 olubiza amatrillion phose angamachumi ayisithupha amadola aweZimbabwe i 58.2 trillion. Uncube ubika ukuba imali enengi izavela kumithelo abantu abanengi bakhala ngokuthi kuzahle kudala inhlupho kulabo abangabayanga ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla lapho imithelo ikhwezwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma esejayele eParliamente elitsha eMount Hampton, uncube uthe uzathatha imali kumithelo efana lokukhweza ama-tollgates okungena kwempahla elizweni owe-VAT okunathwayo okulethukela eliningi eyezimota lokunye. Uncube uchasisele intathelo izindaba ze-Studio 7 ngemithelo ayibekileyo esithi lokhu kuzancedisa ukuba ilizwe lithole imali yokusekela inhlelo zikahulumende.
Okunye sikufakileyo lokho kutsha stay wealth tax, ngoba siyabona ukuthi khona abanye bethu bangcono kulabanye banothi.
So sihlaba abanothileyo babancede labo abanganothanga. Uqhubeke esithi labo abasemsebenzini yokuthengisa kumele benze lokhu belamaphepha asemthethweni esithi nxa bengelamaphepha kabasenelisi ukuthenga kumankampani alungisa impahla kumbe izitolo ezinkulu zama-wholesale. Uncube uphinde watshela idayela iParliamente ukuba uhulumende uzaza kwenza ukuba izisebenzi zikahulumende zenelise ukubhadala imali yepension isuka kumali ebizwa kuthiwa ngama-COVID-19 allowances eholwa ngedola leMelika. Uncube uthe iholo lemali ephansi kwamadola azinkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 750,000 Zimbabwean dollars kayiselakho ukubhadalelwa umthelo. Iningi lithi imali eyethulwe nguncube kayeneli lisithi ukukhwezwa kwemthelo kuzasinda kakhulu abangabayanga. Omunye wabatsho lokhu ngomela iluveve edayela eParliamente umnumzana Decent Bajila yena osole ibhajethi kancube.
Imhlobo le yamatheksi izadala ukuthi intengo yezinto ikhwele kakhulu and umphakathi yiwo ozadubeka.
Lokhu kusekelwe ingcitshi ecubukela ezombusazwe esebenza izimele umnumzana Masimba Kuchera othi okwenziwe uncube ukuza kwenza intengo yempahla ikhuphuke elizweni.
Besikhangelele ukuthi ubaba uMthuli ubezakhiphi i-IMTT njalo ngibona njengani ukwengezelela ama-toll fees akwenziweyo uza banzima kakhulu ngoba sekusitsho ukuthi i-transport isizakhwela.
Kodwa uncube ukusolile lokhu esithi uhlelo lwakhe lolu luza kwenza ukuba uhulumende athole imali yokusekela indleko yezemfundo, izibhedlela lokunye.
Ach, ama-taxi kangibona ngani maningi
ngibona ngani afake ngendlela efaneleyo ngoba i-tax iphume ebantwini isiye njalo ebantwini.
Uncube wabele isilinganiso samachumi amabili ekhulwini 20% kunhlelo zemfundo ukuthi izibhedlela zithole imali engaba isilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% kubudget ka-2024. Iningi lisola ukuba imali eyethulwe nguNcube ibeke ngedola leZimbabwe lona elivele selingafela sisindo. Abanye njalo ngabasola ukuba akazange axoxisane loZulu okweneleyo ngale budget yakhe engakayethuleli ilizwe. Ngimele isitudio 7 ngiseMount Hamden, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye olwe-national budget yomnyaka ozayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubunguleza umnotho, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ibhajethi yakhona singathi vele khona, so inkinga yokuthi ibhalwa ngeenombolo zemazimdola, imali evele ingasebenziyo, ngoba ngiyeza yena uMthuli Ncube kule ndawo athi khona kuza kuba lokuthakazelela lokujabulela ukusebenzisa imali eyalapha eZimbabwe. Kukanti vele bona iziphicamfundo ezebhizinisi zibona zithi zona kuyabe sokusebenza imali yangaphandle. Yikho angiboni ukuthi imali yaleli lizwe le ama-bond dollar lo ayabe esebenza njani, ngoba ibhajethi yakhe ujika imali eningi kwizinto ezingaqondananga lokwakha. Ngitsho kathesi ngikhangele nje yona iyona infrastructure eyinto evele efanele ilungisiswe, ngoba akula kukhula kwe-industry nxa infrastructure yethu imigwaqo lamagetsi lamanzi kungalungisekanga. Yikho kulokuthatha imali ugcwalisa imali emapholiseni lemasotsheni, hhayi uqondane lokwakha i-infrastructure.
Ye, kuyakhuluma njalo lokuthi kukhanya umnotho uzancipha kancane ngomnyaka ozayo ngenxa yokuthi kuyabe kulokoma okumangalisayo lokho ngesilungu okuthiwa i-drought. So ngathi nangakhona
ya ngoba vele singathi khona ngesikhiwa i-global focus yayivele yathi ithe yona kuza kuba lokuncipha komnotho. Kodwa ungaze ukhangelisisa kwenye indawo ukuthi yena uhulumende kweZimbabwe usekwanisele ukuba lama-programs e-food security. Kutshengisela ukuthi nxa khona sinasi-food self sufficient njengeZimbabwe, akusheze kudinga ukuthi sithenge umumpu kumpukula ngaphandle kwelizwe. Kodwa nje iqiniso lona leyo ukuthi vele usebakhuluma ngakho nje akusejikele khona ingqondo yakho nokuthi hhatshi kuzahlupha, ngoba lo nyaka akula hlobo kuzalanjwa. Yikho kufanele kube le-emergency services eyokudla enkulu ukwenzela ukuthi kungahluphi. Ye, uthi yena engxenye kuzazuzakala ithwala ukuthola imali ngaphandle kwelizwe sikhangelela ama-remittances, kodwa i-national food security kayisebenzi ngemali evela ngaphandle kwelizwe nxa ilizwe lile high-risk factor, ngoba siyazi ukuthi umumo wokudlelana lapho i-IMF labo World Bank uma ngakuhle angiboni ukuthi imali yakhona uzazuza ngaphi. Kuliqiniso ukuthi hhayi kuzasilelwa ukudla ngomnyaka ozayo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho obekhuluma lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseHarare. Umanyano we-United Nations uthi lonyaka ilanga litshise ukwedlula eminye yonke iminyaka embalini yomhlaba. Lokhu kuvezwe ngunobhala jikelelo walumanyano umnumzana Antonio Guterres ngesikhathi evula umhlangano wokubonisana ngodaba lokuguquka komkhathi o-COP28 oqhutshelwa kwele-United Arab Emirates. Umhlangano lo usungule isikhwama sokuncedisa amazwe asathuthukayo ukulwisana nomthelela wokuguquka komkhathi lokhu i-climate change. Kulesi sikhwama ele-United Arab Emirates lifake imali enkanye 100 million US dollars, ele-Bilitane lafaka i-76 million dollars, kwathi ele-Melika lafaka i-17 million dollars. Umhlangano lo uza ngesikhathi indlala iqina ngamandla eZimbabwe lasemazweni asemhlubulweni ezansi ye-Afrika ngenxa yesikhudumezi esilethwa ngumumo we-El Nino. Iningi libhekane lendlala embi eZimbabwe, kanti lezifuyo lenyamazana zasendle lazo ziyafa. Sixoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lwesikhudumezi salonyaka esesingene embaleni yomhlaba?
Kuliqiniso ukuthi nxa sisithi siyakhangela kuma records kumbe izinto ebesisebenzisa ukuthi simeje kumbe sikale ukuthi kushisa kungakanani lento esifana nalezo umnyaka lo esikiwo uchiso kwedlula yonke eminye eminyaka lokho kukhomba ukuthi lanxa ubulokuthandabuza kodwa sokule bufakazi bokuthi umumo womkhathi kawusafani kulokuguquka ukuthi lokukhona lokho abathi ngesikhiwa iclimate change ngakho ke kubalekile njalo singathi kuqakathekile ukuthi abalimi kakhulu bethole usizo lolwazi abangalusebenzisa ukuthi begweme izinto ezihamba lokutshintsha kumbe loguquka komkhathi lokho esikiwo kathesi.
Sibona njalo umhlangano we-COP28 lo usungule isikhwama semali ezaphathisa amazwe asathuthukayo kumbe amazwe alobumpofu ukuthi alwisane lokuguquka komkhathi. Sibone amazwe afana laboMelika ekhipha imali, oGermany, oUnited Arab Emirates, kodwa abanye bathi incane kakhulu imali esiphumile. Ungathini ngalokho?
Yeah, khona I think kuyimizamo emihle ukuthi kuqoqe isikhwama ngoba ukuze simelane lalolu hlupho kumbudu bese sikhangelane lazo. Akusoze kube yinto elula, kuyinto ezafuna ukuthi sihlome ngempela sibe lazo zonke izinto zokusebenzisa and lezo zinto azizimahali so kufanele ukuthi kube le mali. Imali yona vela izakibe yenele. Ungathola imali eningi kungakusiza kodwa okuqakathekileyo engikubonayo mina ukuthi nxa ngithi ngiyakhangelisisa amazwe amaningi ngawalazo inhlelo ezibambekayo ukuthi lanxa bengaphiwa imali namhla bazayithini bazancedisa ngaphi ubani ngokungakanani. So ngibona ngani kulokuthi bebekhala ngokuthi imali incane okuqakathekileyo ukuthi kabalungiselele ukuthi yiziphi indawo eziza hlaselwa kakhulu ngokuguquka komkhathi njalo kulezo ndawo yiphi imizamo kumbe inhlelo ezingancedisa abantu. Azikho inhlelo lezo enjalo kaziphelelanga, akhona ama-nationally determined contributions okuthiwa ngama-NDC kodwa ungathi uyakhangela ukuthi ama-climate action plan kumbe ama-national adaptation plan akhona yizinto abantu abazenza emahofisini besubmithe e-UN kodwa ungayakithi ekhaya akula lutho abantu abalwaziyo ukuthi bangathola sizo bani. So ngibona ngani asithatheni lesi sikhathi sokuthi sihlaleni phansi siqoqe sihlele kakuhle ukuthi yiziphi indlela esizancedisa ngazo abantu so that laleyo mali nxa isifikayo ithole umsebenzi uyilindele.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo ekwe-Italy. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International ithi kumelele Zimbabwe likhulule umnumzana Job Sikhala osehlale entilongweni emelele ukuthonisiswa ngecala lokutshotshozela odlakela okomnyaka lengxenye. Inhlanganiso le yethule umbiko namuhla othi kuzwisa usizi ukuvalelwa kukaSikhala entilongweni. Idale le High Court lisanda kwesula esinye isigwebo asethulelwe ngumthethwandaba we-Magistrate Court owathi wayelecala lokukhuluma ukuthi unkosikazi uMoblessing Ali owebandla le-TCC wabulawa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC, uthi inhlanganiso ye-Amnesty International itshaye ekhaleni.
Thina sokuqala ikubonga Amnesty International lokuma labantu beZimbabwe esikhathini esizima suvela kuketho abantu forced again ukubuyela in another election ezafundwa by taxpayers more than $5 million ezasetshenziswa izeki kuphela singakabali budget yamapolisa singakabali budget ezinye ezifunakalayo from i-pocket yama-taxpayer konke lokhu kuhlukunyezwa kwabantu. So kulobunzima obuselizweni Job Sikhala has been in prison. So, sibongi Amnesty ngokuma labantu eZimbabwe njalo, we take an opportunity to re-emphasize ukuthi thina njenge-TCC we continue to call for the immediate release ka Honorable Skhali. Ngenxa yokuthi akulacala alenzayo, umuntu okwakufanele ebisele ngoba wabotshwe ngu-Member of Parliament, okutshengisa ukuba neZimbabwe bakhona abantu abaningi abakumaphatha atshiyeneyo kakhulu zanupiyefu, akuvala amacala abawakhomithayo kodwa abaphiwa i-right to bail. Kodwa u-Honorable Skhali yena kulo mthetho ofakwe okutshengisa ukuba nelizwe lethu selireduce into an-animal farm kingdom, okuyinto okufanele ilungisiswe if we are to have a stable country.
Ye, kodwa ungasikhangela phela abambophileyo bathule kuqala umnumzana uSkhali, ungathi ngakhonokho
okutshengisa ukuthi ngala cala i-magistrate court yathule kuqala wahlala more than 500 days ejail. I-High Court yeZimbabwe yafaka i-ruling ukubana wawungafanelanga ukuthi ebotshwe, yikho libona i-High Court yadismissa i-judgment yayivela ke kuma-magistrate court. Ethi kuthiwo yikubana ke uhulumende kufanele make sure ukuthi uSkhali uyareleasewa ngenxa yokuthi uSkhali is a political prisoner. That's why the political leadership eselizweni has the responsibility ukumake sure ukuthi uyakhitshwa ngoba wabotshwa as a prisoner political. Kaso usicakala cala lokubulala umuntu noma lobugebenga noma lokutshontsha.
Umnumzana Gift Australos Seziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla le-ZANU-PF.
Ilizwe lonke libuswa yimthetho, angitsho kunjalo nje sethi judiciary thina eyiyo ekhangelayo ukuthi ilizwe imithetho yangkhona ihamba njani. Ngaze kube nezinzinto ezokuthi abanye abantu bayingenele lapha, ngabe ngingenela labo ngenzabo indlela, but iqikhona ukuthi ilizwe lonke libuswa imithetho eyabe ifakiwe. Njalo nje thinathi sikhale ukuthi amakhosi wethu ayakwazi ukubala loku-interpreta i-law. Imithetho yendaba yethu izimele iyo yodwa ile, i-executive imi ngale, i-parliament layo imi ngale, i-judiciary layo imi ngale. So asingeke sithina iZANU-PF namhlanje sitholakala ufanti lawule entweni zamakhosi, ngibonani lapho sase siphambanisa. Asekeleni imithetho, umthetho wenze ngendlela ufanti hambe ngawo.
Yabe sisisi bathi uSkhali yilokho kuthiwa i-political prisoner, kala kuqala vele kungcono akhithwe ejele lapha, ungathini ngakhonokho?
Iya, bangakhala labo bengabantu bezombangazwe sebekufaka lokho, kodwa okukhona ukuthi akwenzayo nxa sesikhangela thina umthetho welizwe leZimbabwe kayiphulanga yini umthetho, into yakuqhafana sinazelele. Njalo akutsho ukuthi uma sesingena kwezombangazwe sofane singaqhamula umthetho kube sokuthiwa hhayi ngenxa yokuthi mina kwezombangazwe. Abemthethwandaba ayisibo ZANU-PF, ayisibo bani, ingathi bazimele bebodwa ngale bekhangele ukuthi umthetho welizwe uqhutshwa njani. Athina nje ibandla leZANU-PF singayingenela sithini entweni zemthethwandaba? Akula.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 esefelabhusi esabeleni seMathabeleland South. Abalisanayo empini ye-Israel leqembu labesiPalestina eleHamas bathi sebevumelane ukwengeza isikhathi sokusebenza kwesivumelwano sokumisa ukulisana okwesikhathana ngelanga elilodwa. Isivumelwano lesi siqale singesamalanga amane kodwa sesengezelele saba ngeseviki yonke. Ibutho le-Israel lithumele umbiko ebulenjini lisithi ukumisa kwempi kuzaqhubekela phambili njengoba abantu belokhu bekhululwa. Umbiko lo uthunyelwa sekusele imizuzwana ukuthi isikhathi sesivumelano siphele. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Impi leyo ineziqala eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngabe isedizele kokuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi leyo iHamas ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icasha ngaphansi komhlabathi. Izrayeli izimisele ukubana ivele icede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokho ukuthi intwana kwezibethu akutshengisi ukubana impi asitho sithengisele sekubana impi ngabe isisiye emabhetheleni. Ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumelekele kuvumelana phakathi kwamazwe alisanayo. Kumele kube lekuvumelano kokuxoxisana nokukhulumisana nemibuzo kodwa nasikhanye la lapho abaqedisana khona awuhlangothi amtshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi ngakho-ke kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha lokho esikubonayo ukuthi intana kwezojo ivele kuyatholakala ngesikhathi seni kodwa asiyonto eziveza ukubana phekele ukukhulumisana kwembotha ukukhulumisana kwembotha kuba khona nxase kulokuvumelwana kwezembusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilawule esigabeni esinje nalaba bavume kodwa ingasikhanyisela isisa inkulumo ezikhona phakathi kwe-Hamas ne-Israyeli akukabi namazwi atshengisela ukubana kube kukhulumisana kwembotha
ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Africa i-South Africa leZimbabwe laphana impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la
kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi yakugcine kube kulezinye izintatho ezigcine ezilawuleni lethu ngikhala ukubana amazwe eSouth Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni leSouth Africa lelivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho omhlaba jikelele lapho esingathi besibona ukusiba le-inflation umhlaba wonke ujikelele so-ke isizwe leSouth Africa liyadlelana kakhulu lelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israyeli ne-Hamas okutho ukuthi okwenzakala kumumomnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta elizwe le-South Africa njalo ingathinta umumo womnotho elizweni le-South Africa kuzathinta umumo womnotho elizwe lakithi kuvele kuxinene kunjalo kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi ingaba impilo eyenzakala phakathi ye-Hamas ne-Israyeli ingaba ngenye yembangela kodwa kuvele kulezinye imbangela lazo vele zivuye zahlukumeza isimo somnotho sekungenzeka nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele kodwa sivele samuyela ukuthi umhlaba jikelele ubuvele ebhekane lokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi singakhala lize lakithi kune-enyeni ebuyayo ingebanga lempilyana engaphazamisa nayo zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi ngakho-ke ngathi kuxibene nje kodwa impilo nayo ingaba lo mlandi kodwa ingasi ibhangela enkulu
lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini ngcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ecollegini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini kulabanye kweleZimbabwe abathi sekumele kwenziwe umhlangano omkhulu ozabuthanisa izifundi inhlanganiso ezizimeleyo abakumabandla athiyeneyo abezokholo lesikristu abatsha abesifazane ezisebenzi labanye ukwenzela ukuba kubunjwe ibandla elizasusa elezanupf embusweni bathi kumele umhlangano lo ube njengalo owenziwa ngomnyaka ka-1999 okwabunjwa khona ibandla le-Movement for Democratic Change elalikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai abalombono lo bakubandla le-MDCT labanye asebesukile kubandla leli abakhonona bekubandla le-Citizens Coalition for Change labanye ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-TCC lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okubandla le-Freedom Alliance umlalazi usungula lingxoxo
ngibona kuyinto eqondileyo kakhulu babudube ngoba yinto vele sasimi kuyo kubunjwa i-MDC kungena abantu abezinkolo abani bangene thina siyi-Freedom Alliance yikho vele besikhuluma ngakho so ngiyajabula kakhulu nxa sebekhona abanye labo asebesithi baluthathe lona lolu hlangothi yikho kungasinceda so thina ke lokho sikwemukela ngezandla zombili sibobotheka sibone ukuthi abantu bakithi bayayibona into efuna
ye baba umlalazi uyamuzi Ncube uyakhuluma lapha kodwa-ke siyabona ukuthi amanye amabandla akusola lokuthi vele kungeke kwenzakala ake size ukuthi wena ubona njani khona
amacebo ahlale khona abantu bahlala beceba izinto ezithi uma zikhulunywa zikhanye zile ngqondo kodwa uhlupho kufanele sibhekane lalo i-culture ye-politics yethu yaseZimbabwe. Sikhangele lalapho esivela khona in terms of i-history yethu, kubomgabe labonkomo labanye abathungamela ababevele bekhona, into yethu yavela yonakala ngaleso sikhathi. So leli cebo elikhulunywayo, yebo siyavuma abanye licebo elilungileyo sibili elingenelisa ukubana lisisize ukubana siphume kulokhu esikukho, kodwa singafiki kuleyo nto yokuthi sithi thina asibuyeleni siye kuba le lalinto mhlawumbe singathi all stakeholders conference where everyone uzaba lesitsho sokubana iZimbabwe sifuna yini. Kufanele sibuyele kuma basics. What kind of leaders do we want? What kind of political culture do we want? Which is what is very important. Singa fike kubumbeni iqembu lezombusazwe ngoba singalibumba sikulama circumstances esikuwo, sizaqala ukudlephana njengokubana sibone iminyaka edlulile yonke leyo ukuthi ukudlephana kuphetha kusiba yinto eyenzakala nsuku zonke. So kufanele si-addresse ama-basics first singayibumbi iqembu, silungisise i-politics esemakhanda abantu baseZimbabwe, singafiki kulezo
sitage. Siyakuzwa kakhulu ke mlalazi. So kolapho ke baba Ncube yamuzi yakhuluma lapha sibili ukuthi ukudlephana lokhu yikho ngani kuyahlupha. So kuyabunjwa njani iqembu elitsha lapha?
Okwenzakalayo vele ungavele ubone lingabantu lihleli lifuna ukuthi livumelane yonke into, kuyabe kungekho kuhamba kahle. Ungathi asakhe indlu, that is i foundational statement engathi yisendlalelo sokuthi asakheni indlu. Nxa selithenga sakheni indlu, selizahlala phansi ukuthi kuzafuneka intungo, kuzafuneka izitina, kuzafuneka lokhu sokuhlanganiswa. Isibonelo sonethane sasenziwe yi-MDC abakhumbulayo ukuthi yayibunjwe njani. Kule elebha bezemisebenzi, kulaba masonto, kulama students aweyunivesithi, kulabantu nje abahlele emakhaya abalimi, kulabo abantu bonke besiza ndawonye kule diaspora. Kusuke kwalahleka isiporo ngendaba yokufuna ukuthi umuntu kuthiwe yimi esengila. Yona leyani indlela kwakumele uhanjwe ngayo. Uthangela uthe nxa esiya kufa wabona ama-mistake awenzileyo, wabisa i-7 political parties leziya, zigcine sezibulewe sokusiba ngabantu abafuna ukuthi kakube nguye yedwa umuntu. Ukudlephana kwabantu kumbukuba le mbono etshiyeneyo kuvele kuyimpilo. Ake sifundeni khathesi ukuthi yithi esiqalele into le. Kenya uWilliam Ruto sebeyisebenzile yabasebenzela. I-South Africa njengoba sikhuluma ine-multi-party pact, imali kumbula nje kuhlukana inyangane ezihlukileyo. Bebehleli phansi bebizana ukuthi asibambaneni silungise lokho. So yiyo vele into efunekayo engumuthi ongasiza iZimbabwe. Abantu nxa behamba ngama-1-1 lawo sokuzanyiwe okwama-celebrity, angeke sibe lo mbuso ozaba yi-celebrity kind of a thing ongasisiza. Asihlale nini phansi, kungaze kuthatha isikhathi njengakhathesi ama-elections azaba ngo-2028, siqaleni namhlanje ukuthi senzani, sihlale phansi sibonisane. Singafuni ukuthi size sivumelane sonke ukuthi solve iproblem esila.
Yeah.
Imibono yethu etshiyeneyo kayisilolonge yethu ukuze siye phambili.
Siza umlalazi khonapho, baba mlalazi, kambe sibili kungadinga intungo, kudinga konke lokhu. Indlu yangikhona ingafulelwa yini kumbe omunye uyabaleka le ntungo?
Njona ngengatho ngathi I think kule nto e-wrong ngezopolitiki wethu, mhlawumbe abanye sesihambisa kucubungula ngendlela engathi ngaphambili. Ngiyezwa ubaba Ncube uyafanisa nabo hoji baseKenya lalapha eSouth Africa. Njona ngithilo ngathi mina i-politics yethu yaseZimbabwe incele, ihlukile le-politics yaseKenya, ihlukile le-politics yaseSouth Africa, leyase-America and other countries. Why ngitsho njalo? Abantu balawa mazwe esiwaqambayo or esifuna ukuthola ama-examples bale national agenda abakholwa kuyo as citizen, thina ke eZimbabwe sehlukene ngoba sehlukaniswa. Ekuqaleni sivele siku-liberation struggle, iminyaka eyathathwayo ukwehlukanisa abantu beZimbabwe iza kwenza kube nzima ukuthi ubahlanganise.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Ncube, lo umnumzana Fortune Lalazwe xoxa lo Gibbs Dube Studio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.